inhlanzi yobuya Progressive Residents Association besithe gwaqa lezinye inhlanganiso kucutshungulwa ngodaba lokufaka okwenzakala koBulawayo olwe-23 International, abanye bathi 23 Investment, ndawonye leBulawayo City Council. Okuphumileyo kwemhlanganweni yikuthi abantu kabathabanga ngendlela amakampani noma ama-contract koBulawayo enziwa ngawo. Isifiso sabantu yikuthi ngabe kuyaqala kukhulunyiswana kucutshungulwa ukuze kuphunywe nemali ezakwamukelwa ngabantu. Khonokho-ke kubangela ukuthi esikhathini esiningi nxa kuthe kwaba nama-contract angazange acutshungulwe ngabantu, kugcine sokusiba lokungasuthiseki emphakathini. Siyinhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association, siyaphatheka-ke ekuxoxisaneni kulezi zindaba.
Lingathi lina livele lihloseni?
Inhloso yikuthi i-parking ayibe khona, i-parking ayibe ngamakampani akoBulawayo, i-parking kayeneliseke emphakathini ukuthi abantu benelise ukubhadala leyo mali. So yikho njengamafutshane singathi kuphumile, ngoba inhlawulo ekhona kathesi iyenza ukuthi amakampani alahlekelwe inzuzo. Abantu nxa sebesuka besiyapaka tshale edorobha bagcina bengasasondeli lapho kumele bapake khona bathengi. Ngakho-ke amabhizinisi amaningi alahlekelwa inzuzo akadekhangela ukuthi bayithole.
Lingathi lenkohlakalo yini eliyicabangelayo lapha emphethweni wenkampani?
Inkohlakalo ngeke iswelakale ngenxa yokuthi nxa ikontraka isayinwa ngasese abantu bengaswanga yonke imininingwana yayo, siyabe sivele sesikubone ukuthi kusho ukuthi kukhona ukubanjiswana, ikhona inkohlakalo kwabantu sokwenzakeleyo ngenxa yokuthi ngabe bekungayisiko lokho abantu bezaswaka besegene yonke into seloqalise. So yebo, ye, singatho ukuthi ukukhwabanisa kube khona ngenxa yokuthi khonokho okwenza ukuthi abantu bafihlelwe, yikho kanye inkohlakalo kwabanisi.
Kucine kulesivumelwano yini ukulungisisa lolu daba?
Abe-23 Investment baveze ukuthi konke okade kukhulunywa abazazama ukuthi bakukhangelisise, bakucubungule, balungisise lapho kumele balungise khona. Kodwa-ke kuseya phambili i-City Council bayitshele ukuthi ingenzi ulutho inganxusanga ama-stakeholders ngenxa yokuthi ngaso kulo dubo yikho kwafikela khona umuntu bakathi kusibiza. Kodwa-ke nxa besenza imithanithani yabo kabanxusi bani. Ngakho-ke kufanele ukuthi konke okuzathi kwenzakale koBulawayo i-Council ibize ama-stakeholders.